Iqembu le-Platinum lizemukela ile-Oro Athletic Club bakusasa enkundleni e-Papa Fields kobulawayo emdlalweni wesithathu wesibaya sika-Group B. Omabili lawa maqembu alo mklomelo owodwa ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emibili kumidlalo yezibaya okudale ukuba umqeqeshi weqembu le-FC Platinum Monoman Mabheza athi akula mehluko omkhulu phakathi kwamaqembu omabili.
Sisesimeni esifanayo neqembu le-Horoya kodwa thina siyabe sidlala singekhaya njalo nxa sifuna ukuthuthukisa amathuba ethu okudlulela phambili kulomncintiswano kuzamele sinqobe. Imidlalo efana lalo iya ngokuthi abadlali baqine kanganani emqondweni yabo, yikho kusemandleni abo amajaha ukuba bebophe ziqine sithole impumela ethokozisayo.
Iqembu le-Platinum lomklomelo owodwa ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Orlando Pirates elase-South Africa emdlalweni walo wokuqala, ikanti emdlalweni walo wesibili linqotshwe ngethiwe kanyange le-Esperance elase-Tunisia. Ngakwelinye icele iqembu le-Horoya lona lilomklomelo owodwa eliwuthole lize libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele-Esperance ngosuku lwakuqala lwemidlalo yezibaya, ikanti emdlalweni walo welesibili litshaywe nge-3-0 le-Orlando Pirates. Lokhu kutsho ukuba iqembu le-Orlando Pirates le-Esperance alemiklomelo emine iqembu ngalinye, kusithi ele-Pirates lihlezi esiqongweni sengalane ka-Group B ngoba lingakahlohlwa. Umdlalo ozakuba phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Horoya AC uzadlalwa ngehola lesithathu emini, kube sekusithi ebusuku ngehola letholubamu nomunye iqembu le-Orlando Pirates alizanqikelana lele-Esperance enkundleni ye-Orlando Stadium kwele-South Africa. Inkundla ye-Papa Fields yayigcwele phamu mhla iqembu le-FC Platinum lidlala lele-Orlando Pirates, njalo abalandeli abaningi babesekela iqembu le-South Africa. Kodwa lesi simo sikhangelelwe ukuntshintsha, labalandeli besekele iqembu lasekhaya loba nje kungakhangelelwanga ukuba inkundla igcwale. Amaqembu lawa azadibana kulimpela viki azaphinda idibane njalo mhla zilitshumi lambili kuyona le inyanga kanhlolanja, lapho iqembu le-Horoya Athletic Club elizemukela khona ele-FC Platinum kuthi ele-Orlando Pirates lizavakatshela ele-Esperance khona le kwele-Tunisia. Amaqembu azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezulu engalane yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ngimele isizwe 7 kobulawayo, nguJoseph Njanjeni.